Lokhu kuza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ukuba akusensuku zatshwala engakethuli ilanga lokuqhutshwa kukhetho. Abe-CCC baqale uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho besithi abasoze benze ukhetho lwama-primary elections kodwa uZulu nguye ozazikhethela ezabelweni labo afuna ukuthi abamele. Ngesikhathi iqala ukhetho lolu, i-CCC yathi luzaphela ngemva kwamaviki amathathu kodwa sekwedlule inyanga. Uhlelo lolu lwaqalayo kodwa kuze kube manje lokhu ingakethuli uluhlu lwamabizo alabo abazayimela kukhetho. Ingcitshi zithi uhlelo lolu lukhanya soludale inkinga ezithile sokungakhanyi ukuba ngubani ozamela i-CCC nanko ilizwe selisayilwe izinyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. Enye yalezi ngcitshi umnumzana Elisha Sithole osebenza e-Coalition ye-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe uthi kusobala ukuba uhlelo lwabe-CCC solubhekane lobunzima.
Kune-confusion ukuthi onguye ngubani. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi ama-strongholds awe-MDC kaTsvangirai amaningi aphuma angena kule ekaMonsora. But kathesi ngenxa yokuthi uKhuphe usephenduka bonke abantu labana sebephenduka loKhuphe futhi. But ade besele andawutshamisa banokhe befuna ukuthi bona kuphungulwe bona.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza izimele umnumzana eBedube yena othi i-CCC kwakumele yenze ukhetho lwama-primary.
Ukuthi amanye ama-parties angaqedi ukukhetha abantu abazawumela kutshengisela ukuthi abakwanisi ukuzimela abana noma even i-direction ukuthi bangayenza njani.
Kodwa abe-CCC bathi uZulu akumelanga ethuke ngoba sebekusibanga saphezulu njalo uluhlu lwamabizo alabo abazamela ibandla leli eseseduze ukwethulwa ukumphakathi. Lokhu kuthiwo ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Mafam.
Asikakhuphi amabizo ama-candidates ama-councillors lama-MPs ngezizathu zokuthi sifuna ukwenza izinto zethu zibe mncwaba zingaphazamisa abantu kwenzela ukuthi konke sikwenzayo kulandele indlela. Umhlahlandlela wethu wawulama-stages amane, awe-nomination, awe-vetting, awe-caucus by the stakeholders sokubuya announcement yi-political organ of the party. Njalo sibona ngani asiphuzanga kangako ngoba siyakwazi ukuthi abantu bamelele ukuthi sikhupha amabizo.
Umnumzana Admaya Masikati webandla leZANU-PF ozancindisa esihlalweni esempopho mamzilikazi uthi ibandla lakhe lilungele ukhetho ukwedlula amabandla wonke elizweni.
Lokhu kwenza ukuthi njengebandla siyenze kube le democracy ukuthi abantu kumbe abakhokheli bebandla abantu abazamela ibandla leZANU-PF ukhetho lokuyayo olika 2023 bavele ebantwini.
Amabandla afana leZaphu, NCA, leMDCT lamanye lawo kawawethule uluhlu lwamagama abazawamela ukhetho lwalonyaka besithi basadinga ukuba ngobani abafanele ukuncintisa. Umnumzana Ebert Jamuka webandla le-Ideas Party of Democracy, IPD, uthi ibandla lakhe lizaqeda ukukhetha inkokeli kumalanga alandelayo.
Kuma-primary elections siyahamba, so sesiqalisile ama-preparations ethu, so sizaliyazisa very soon ama-MPs ethu azasuka ebantwini, then ama-councillors ebantwini.
Kuminyaka edluleyo, abamabandla aphikisayo bavame ukukhonona besithi ukhetho aluqhutshwa ngendlela. Kodwa abanye bathi ukuqoqeka kweZANU-PF kwenza inqobe ngezikhathi eziningi. UMongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba uzaphawula ilanga lokhetho kunsukwana ezilandelayo khuthaza uZulu ukuba avote ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.